sikhuluma nje sentaba zinduna mountains lapho owelisikliwi esingu Ambrose Floyd othathele umlungu uDavis Buzz indawo yakhe ngokungekho emthethweni esithi yena ulikhaladi is more blackier than uDavis Buzz. So ngokunjalo ke indaba yabo isilamalanga amaningi hlupha. Okusidanisayo kakhulu ukuthi iZANU PF iqhubeka idelela abantu besiNdebeleni kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngomnyama, ngoba i-court High Court sirule kathathu isithi indawo ngaDavis Buzz, kanti lo chief uKhayisa Ndiweni umdala Village, le current chief yaseNtaba Zinduna uNhlanhle Yamangwe balezivumelwano abazibhayelana phansi bevumelana loDavis ukuthi indawo leyi kayisebenzise, ngoba wababhalela wabatshela ukuthi ufuna ukuyenza i-Heritage Tourist Center for ukugcina imbali yamaNdebele, ngoba iNtaba Zinduna Mountains leyi kulapho okwaphelela khona izinduna ezenkosi uloBhengula zisilwa kabanzi zivala ngebhethu zidefenda ukuthi amakhiwa engathathi indawo yona leyi. Kungakho-ke thina sizileke njengemthwakazi Republic Party okulibandla elibhiliva ku-restoration agenda ukuthi mathebelelendi kumbe imthwakazi ngayibuyele kubanikazi okungabantu bonke abavela emkhonweni wemidlenzi lemathebelelendi.
Manje yena lo obefuna ukuthatha iplazi libona ungani kasozaphenduke na?
Kuke kwenzakala ukuthi kuvike elidlulileyo kumbe kumaviki amabili adlulileyo impahla zakhe zike zakhutshelwa phandle waphenduka ezoyethusela imuli kaDavis. But namhlanje asikhangelelanga ukuthi abuye phenduke, ngoba uzabe se-invita ulaka lwethu lonke. Ebesisakufuna nje ukuthi abekwazi ukuthi indawo le kaso yakhe, njalo thina nxa sosithe indaba sayingenela asiyishiyi ingaphelelanga. So-ke ngalokho sitsho ukuthi hhayi, engayenza iphutha athi uyaphenduka, sesikwazi ukuthi hhayi kutsho ukuthi kukhona kuthembileyo sibili kule sitsho esithi nxa ufuna ukubona umnikazi wenja chaya inja, kuzasibonisa ukuthi yona leyi inja umnikazi wayo ngubani. Lapha vele kasidili lo Ambrose funa ukubona ukuthi kathi umnikazi wenja ngubani, ngoba u-Ambrose engabe eyinja. Okunye esikuzwileyo yikuthi iminyaka emibili edlulileyo ehlukumeza uDavis ubezibula ngokuthi yena ungumkhwenyana ka-former vice president weZimbabwe uThembo Mohati, ngokunjalo akula muntu ongamthinta ngoba yena evela ebandleni leZANU PF. So-ke siyatsho ukuthi hhayi sikhangele, kodwa ke sithi komthwakazi wonke jikelele sesifuna ukulungisa indaba yomhlabathi, kanti sinanzelela ukuthi impi ye-liberation struggle yabangelwa indaba ezinjengalezi abansundu bethathelwa umhlabathi ngabamhlophe. Sibona iZANU PF lamashona labo sebesenza khona kanye.